Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNcwabakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lememetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe, usolabantu abedlula ikhulu. 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengizithola ngihleli ngedwa, ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kula bantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngantu eZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulaludo oluzaphuma kulokhu okuza kwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesi umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-PFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ikakhulu eceleni lama-Zebra Veterans akuyisihluko esimali sayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini enkululeni.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane leCOVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu asebebulewe yiCOVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane weCoronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCOVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa i-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu bakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela, kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane lelo. So bengizithola ngihleli ngedwa, ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona apha endlini. Makukhona engikufunayo bengenze ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane weCOVID-19.
Uma usukuleso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzabasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile singathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuzelapha. Kumele ukuthi ungahlangani nabo, konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma yimithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa. Kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle, ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho, kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa umkhuhlane weCOVID-19 kumele ulandele iziqondiso zokuvimba iCoronavirus.
Umuntu maye sephethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi, avela akhangelane nomkhuhlane, make sure ukuthi i-hygiene phela, ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela e-right. Uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela. Kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha akuna umuntu oya kuphi kuphi bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi abafowethu bebengakhona bebengakwazi ukufika baze ngibone
kwele Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli labanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku lweRose Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda, usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra, uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga liqakathekiswa umuntu wonke abaphilayo labasebasitshiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke lelilanga sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiye empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Lelilanga lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayi impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulwelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahamba ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, labasilandela abanawo ethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka. Lalilwela ilungelo lalo, lilwela i-one man, one vote, lilela economic independence, lilela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula langokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko lezi suku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, isihluku yona nxa uyikhangele. Ukuthi uzuzibuza ukuthi khathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko kambe yikho yini ababekulwela lokhu. Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuninginingi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa ma sebetshonile bebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulohulumende sibili othi uyanaza ilanga la lokukhulekwa kwabantu i-Heroes Day. But nxa sikhangela ikakhulu eceleni lama-Zipra veterans akuyisihluko esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini enkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZANU-PF, uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi nje uba solusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela. Siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla. Intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo namaplans abo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4,800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZANU-PF bathi kukhangelele ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswa okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete loDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. Uchuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweZimbabwe.
kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngantu eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwenza into enhle and lani njengenitatela izindaba ngicela ukuthi kona siyenzeni into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikuyibulalela umuntu wonke, ayikuyibulalela izalo PF ngokunangakwa, uyibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu
ukuthi sicatshile. Kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongubalekela lapho kule nkaba khona ekudeni. So sile crisis elizweni. Kodwa-ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanani. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili enithanda ukukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe i-statement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama-terrorist, kulama-bad apples, kulama-forces, kulama-dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenelisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba ngike ngabona izolo abanye kuma-Twitter besithi ubaleka Mbethe vele ngubhururu kamnankakho.
Unkosazana Vivian Nomalanga-Bhebhe olandela ezombangazwe uthi kumele ibandla likaJulius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe, hathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress.
Makukusaza kuthi mabekona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betsho ukuthi hayi balutho ngeqiniso uhlupho nanti. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi kukhuluma iqiniso. Mabe ngathi bathuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kunini ivikele uhulumende weZANU-PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
Umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayo iZANU-PF ANC, like into ezifanayo. Akunanto iyotshintsha, bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje I think. Ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongakuyi ku-ANC than ukuthi esekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lilizwe leSouth Africa kwele Zimbabwe. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe oyibandla leMtokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izwane sithi 1980 ngene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ekithi sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete loDokotela Mufamadi bazafika nini kwele Zimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocatsha abaphikisa okungelangqondo. Kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge uNkosazana Noxolo Maphosa, umzukulu kamnumzana Joshua Dimzacangulube, okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabachatshengelwa ukuthi ngamapholisa e-NCTA adinga uNgulube ngamehlo abomvu. UNkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke, bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshe ngaphi. UNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wokusimo lesi esifana lesika Noxolo Maphosa nguTawanda Mujehiwa, umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Live ochatshele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende. baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa ngabezomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala okubizwa ngesilungu ukuthi ngama masks ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies labanye kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje noma bethanda ukuxhawulana. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Jester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona. Ngibone ngani kuzavuma kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhatshana lakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyabe likhangelene limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo yena oyincwethi kwezamasiko esintu uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana, so abantu bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo uAngela Sdube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakele. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing ukuthi liyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola kubonwana kunjalo nje. Ngase kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu babona lamadumpa akhe babona labakibo kwakhulunyelwana yikho ke bayabazi bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho-ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kubo Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakhona lokulobola lelo ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana kunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana laba kojaha. Izinto ezingalungiswa lezo kwenzakali kwenza ukuthi ngihlaso kulungile ke izinto sezibuyele kuleyo kuthiwa i-new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ndicela ithuba ukuthi mbonge ubaba uEdson Moyo, umama uAngela Sdube, lo mama uJester Sibanda, uMandlovu.
Sigcina masiko wethu. Owangusenziwe mando. Sigcina masiko wethu. Owangusenziwe.
Isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthakaso muhle zimpapho muhle yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingumike gobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni intsha ilakho ukuzithuthukisa na kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele South Africa ngolwesihlanu odlule njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo mnashe mtutsa owebandla lezano PF asizweni umbono ngamathe
ungabhekisisa kakhulu uhulumende lo uyasincindezela usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina i-future yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenzise ngezepolitiki ukuthi manje ma ufuna ilendi ufuna ama-projects sokumele uqale ujoyine izano khona uzathola ilendi ngaphandle kwalokho ke i-future abontanga iphelele emoyeni sigcwele emazweni kuma-diaspora ubukhokheli bukamnuzana umnankagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo
siyezwa abanye ontanga bekhuthaza uzulu ukuthi asebenzise indlela ezishiyeneyo eziveza sobala ukuthi abathabanga ngobukhokheli kukamongameli emasel mnankagwa kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngamandla akhe wonke kule land audit elizweni i-land audit izayenza ukuthi abatsha bathola umhlaba kule Empower Bank yona ezayenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali ukubona njani lo
amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezano ngapha ezithi new dispensation ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu sezandleni zethu ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba lekusasa elihle
hayi siyabonga mathe ngokungena kuhlelo asizweni umbono kamntu
ufuna ukuthi abayouth athole imisebenzi yikho thina ngo-2018 sathi sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe sifuna ukulwa lobugwelegwele i-corruption iproblem esibelayo brother Mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa befihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration kodwa siyakwazi sikhangele i-history yezimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazibe peaceful yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumatsha emgwaqweni ukuthi uhulumende owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona iproblem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ukuthi zani u-PF must go uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngobeni yavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023
nxa sebesithi zani u-PF must go kuveza sobala ukuthi sebekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise indubeko zabatsha elizweni
it is their right ukuthi bethi zani u-PF must go but into ekumele ngiyitsho yokuthi mina umbuzo ukuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emnyakeni emhlanu lo mbuzo uzabuzwa nje ngo-2023 so in between these years akuna umuntu ongafuna lokho ebuza ukuthi sapasto esingakutsho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane sibe ndawone njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili
njengoba konke lokho lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala uhulumeni esithi hayi thina siyazama abatsha benabe esithi asitholi lutho kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni.
Iproblem isilayo brother Mike ngabantu abacomplaina ku social media bengazange behambe on the ground. Siyakwazi kathi during iCovid, iMinistry of Youth irelease i17 million eyama youth. Do you know of the people who benefited in Bulawayo? I tried to look for a name that I could recognize as ZANU-PF. I only saw 3 names. The rest of the names are well-known people. Abantu abaku civic society, abantu abangelandle ZANU-PF, they applied for the program. That's why they benefited.
Hayi siyabonga mntutsa ngombono wakho. Mthakaso muhle isikhathi sesedliwe nguMangoyi sesiluqhubela lapha uhlelo lwabatsha. Olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Gobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gobe. Sikesinike ithuba uNtungameli Nkomo kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo wenkosi. Ngolunye njalo usuku uNkulunkulu avumele ubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona, iTestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe esezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana ukuginywa kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni ziningi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku olomkhuhlane lo okhona abanye uyababamba bedlule emhlabeni. Abanye uyababamba basile. Abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekele ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liyakulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo lifana lenhlanzi leyaginya uJona. Abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala babubula ukusa kwamalanga. Abantu bayacatshiswa, abantu bayatshaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesiswini senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli. Ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima lina manqamo mathupha izihlobo zenu makhelwane labanye abantu nje bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni lanxa kuleziqhwaga izinqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni abanye inhliziyo sezaphenduka zabangamatshe abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani kodwa ukukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzime namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi memezani kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu. uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo ingcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfoka Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Labemedeka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, osokulabantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile. Abasekeli bebandla lezanu-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kodwa kulabanye abathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olivalelisayo ngeGibbs Dube, ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.